Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlolanja 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi kwenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abanokwesaba okuthize abanabo. Yikho sibona ukuthi ngemadolobheni somtshona mgcwele amapolisa namalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke.
Ibandla le-MDC lithi amapolisa aqhubeka evimba imihlangano yalo. Amalunga enhlanganiso ye-Citizens Under Bondage athi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe kubangelwa yi-MDC.
Sobele climate change, I think kuzasinceda since sizodlulisela injalo selisiba lilutshwane i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Unkosikazi Auxilium Nangagwa upha amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yokusungula iziphala zokunceda abantu abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amapolisa alokhu engavumi ukuthi lenze imihlangano yalo etshiyeneyo. Kule mihlangano emibili ebimele yenziwe ngamalunga ebandla leli ngempela viki, kodwa amapolisa athi kawasoze enelise ukuya kuyo ngenxa yokuthi kunengi akwenzayo. Ngokunjalo athi ngeke yenziwe limihlangano. Ibandla le-MDC lisanda kwethula umbiko othi amalunga alo azatshengisela emigwaqweni engacelanga imvumo emapoliseni. Isikhulumeli samapolisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi ukulandule ukuthi sebehlala bevimba imihlangano ye-MDC. Kusenjalo unobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende oweteswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba ngomvulo. UWende obesemthethwandaba namuhla ucatshangelwa ukuthi wajojozela abantu ukuthi batshengisele emigwaqweni nyakenye bekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota. Kodwa uyaliphika leli cala. Ngokuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Prince Dube Kosibanda olilunga le-MDC njalo emela isigaba seBinga North edalele ephalamende.
Hayi into eyenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abanokwesaba okuthize abanabo. Yikho sibona ukuthi ngemadolobheni somtshona kugcwele amapolisa namalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke. Ngabantu abanokwesaba okuthize abesabela ukuthi khona indlela asebeyehluleke ngayo. Kutsho ukuthi abantu ngenitime bangaba nokuvukela abantu bethi hayi umbuso lo awusafuzanga uqhubekele phambili. So-ke ngenxa yalokho-ke konke abantu abafuna ukuthi benze imihlangano ababefuna ukuthi babe lalokho abafuna ukukwenza kibo babe sebebona kabasabona ilungelo labantu sebebona ukuthi khona no abantu laba bangaze behlangane kuyakuba lomvukela. So ikho sokuthezakala sokunzima ukuthi abantu lihlangane phela political space ayisekho asavunyelwa lokuthi sithi lathi sokuhlangana nama-supporters ethu siwathele lokho siwathele kho.
Pho manje liyenzani ngakho khonokho?
Khona kathesi Dube ukuthi khona ngibona ngani lebandla lethu lalo selikunanzelela ukuthi khona ukutshona sesiya kuthi emapoliseni sicela ngalikakusasebenza. So into esikhona nje into yokuthi lapho lapho esebesicabange khona lathi sesithi hayi asihambeni nje siyehlangana senze lokho esizosibenza.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngowebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dingumuzi Phuthi omela ebulili ma West edalele parliamente engowebandla lezanu PF.
Amabandla aphikisayo asuke athole ubunzima ngenxa yokubona iZANU-PF isenza inguquko okubizwa ngesiwa ukuthi ithiwa ngama-reforms. Ama-reforms la abethusa ngoba anconywa ngabanye abantu kwezinye inhlangothi. Sokusenza ukuthi ingoma yabo yokuba yi-opposition yokuba ngabantu abaphikisayo ihlale isehla amandla ayo. Sebedinga le zinto ezizabe zizaqinisa iZANU-PF kumbe uhulumeni. Khathesi sebesithi bavinjiwe. Akula kuvinjwa okukhona ngaphandle kokuba kule security threat. Kumbe kulendlela okuyabe kufunakala ngayo ukufaka umthetho kumbe ngathi ngesilungu i-order okuyabe kusenziwa ngabomthetho wamapholisa. IZANU-PF angeni indawo ekuvimbeleni umuntu ngoba iZANU-PF ayisiyosamba somthetho. Uhulumende angeni indawo uhulumende ngaphandle kwenhlangothi ezihlanganane nalokhu ngibitheth ngamapholisa. Izizathu zokumitshwa kwenhlelo ezithize ziyehlukana thi. Yize nami ngilesi khathi sokuthi nxa ngifuna ukwenza umhlangano yami ekhaya ngiyatshelwa ukuthi hhayi umhlangano angeke ukwenze ngelangaleli ngoba kulalokhu nalokhu nalokhu kuqalelwe ngabantu be-MDC kumbe ngabantu balokhu abayenza lokhu. Amapholisa alomsebenzi wokuzima nokulondoloza umthetho. Pho-ke nxa sizaba ngama-crybabies sizadinga ukuthi yonke into kuthiwa i-MDC zivunywe sivunyelwe yonke into eyenzakalayo. Ilithi lizwe elinjalo ngicela ukubuza kodwa.
Ye kodwa nxa sikhangela sibili bayakhala. Ubona uzani bakhala nje abantwana lapha.
Ukukhala kwabo yikho ukukhala kokuthi iqiniso. Ukukhala kokuthi bazwakale bekhala. Bafuna ukuthabisa abanye abantu abacabanga ukuthi yibo kumele bahambe bekaqhuba bekabambizana. Kodwa besicabanga ukuthi sesifike kubanga lokuthi siyiZimbabwe sidinga ukumanyana lamanye amazwe kuthi sisebenzelane kuhle lamanye amazwe lana esasingasebenzi lawo. Siguqule izinto ekade zingathi zisolwa ngabanye abantu. Yebo kambe kwezinye indawo azikho zimbi. Kodwa nxa njengoZimbabwe abantu bevumelana ukuthi imithetho le ayiguqule ize. Yokuthiwa bathi draconian laws. Nxa izaguquka khona fana bona babona ngazathi sokuzathiwa iZANU-PF siyenze kuhle kakhulu asesileni ama-sanctions bona sebezasamelangeni. IZANU-PF inhle kakhulu sebezelana nendabo kayisile ukuthengiselana bona sebezaba yi-opposition engela relevance.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi ngowebandla leZANU-PF njalo umela ibulili ma West edalele parliamente. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amalunga enhlanganiso yeCitizens Under Bondage athi ibandla leMDC yilo elenza uzulu weZimbabwe ahlupheke athi ibandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba yanamhlanje, abamela lenhlanganiso bathi uMnumzana Chamisa lebandla lakhe leMDC yibo asebenze kwaba lendube elizweni ngenxa yokucela izijezo zomnotho emazweni abalisela eleMelika leEurope. Bathi abantu beZimbabwe kumele bangalaleli lokho okuthiwo libandla leMDC ukuthi abantu beZimbabwe batshengisele ngesimo somumo esiselizweni leZimbabwe. Baqhubeke besithi ibandla leMDC lifuna kube lokuxabana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokwala ukungena kunkulumo lohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa zona abathi yizo kuphela ezingaqeda indubo ezihlangana labantu beZimbabwe. Omele leli qembu umnumzana Aligeta Moyo uthi ibandla leMDC yilo elibangela indubo eziseZimbabwe.
The government directly or indirectly is not responsible for everything that happened.
Uhulumende weZimbabwe akalani le ndubo esihlangana lazo. Singakhangela lokho okuthiwo ngumnumzana Chamisa ukuba wayeseEurope esithi izinto zibe nzima kwele Zimbabwe. Sibona ukuthi nguye obangela zonke lezi ndubo.
Kodwa omele abatsha kubandla leMDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla kabalani le ndubo ezihlasela uzulu weZimbabwe.
Whatever this ZANU-PF gangsters calling themselves citizens under bondage.
Abantu ababulala umkhonomi lowo ngabantu beZANU-PF. Kabazwisisi ukuthi umkhonomi usebenza njani. Umkhonomi usebenza ngokuzwisisana phakathi kwabantu kazana lohulumende. Umkhonomi ufuna ukuba uhulumende enze izinto ngendlela elungileyo.
Do not understand how economics function.
Esinye sakamuzi seHarare inkosikazi Rutilo Sibanda walile ukuthi ibandla leZANU-PF alinani le ndubo ezibhekane lele Zimbabwe.
Bakhuluma ngibona ngathi ngumbhembe ngoba ma singathi siyakhangela isituation konke. It's not like ukuthi abeZANU-PF abahlupheki, abeMDC abahlupheki. Isituation le iaffecta yonke umuntu, of which i-cause wonke umuntu uyayazi. lanxa samtha sasengathi umbe ngamalokhuzeni sasengathi umbe ngama sanctions and all that kodwa i corruption asiyiboni of course ikhona e MDC but it's not kakhulu njengalokho esikubona kuzanpf every day kuhlala kuyikuthi kusokwenzakala lokho imali engaka isabonakali
lokho kusekelwe ngumnumzana Cleopas Banda othengisa edolobheni leHarare City ibandla lezanpf kumele libophe abantu abenza inkohlakalo
let's not hide behind your finger. The issues at hand have nothing to do.
Singaqambelani amanga. Induku esihlangana lazo njengeZimbabwe zibangelwa libandla leZANU-PF. Singakhangela indaba zabantu abantshontshayo ezikhulunywe emalangeni zivela kubandla leZANU-PF. Yizo okumele zilungisiswe.
The issue of cartels is being just said.
ELeZimbabwe libhekane lenduku ezivalisela ukusekelana kwemali, imisebenzi, amafutha ezimota. Lokukhwela kwentengo yempahla. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa usenike amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yenyawuthi lempita ukuze asungule iziphala ezilakho ukuqeda indlala lobuyanga obubhekane labantu abanengi. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abathole lokhu ngamakhosikazi ezinduna abahlala eMathebeleland North enkabazwe leMathebeleland South ebanikeza inhlanyelo le unkosikazi Mnangagwa uthe bajonye ukuvuselela okwakulinywa endulo okusobala ukuthi kwakunceda abantu isikhathi sonke ikakhulu nxa izulu lingani ngemfanelo. Uthi kukhangelelwe ukuthi kuza kuba leziphala zamakhosikazi ezinduna ezizanceda kakhulu abaswelayo abanjengentandane labantu asebekhulile.
Sizakwenza imincintiswano yokulima ukudla kwesintu sisenzela ukuthuthukisa iziphala zamakhosikazi enkokheli zomdabu. Iziphala zazikhona lasendulo, iziphala zabogogo zilokudla okulohlonze.
Kukhanya amakhosikazi ezinduna ayakuthakazelela lokhu. Omunye wabathabileyo unkosikazi Regina Nyeluswi, ikhosikazi lenduna uShana.
Ngituhlelo lubuye kuhle ngoba nakade sesihlupheka vele emakhaya. So uhlelo lolu lubuye kuhle ngona sizathatha imbewu sinika amavillage yethu bahlanye balime balime bangalima sesibuyisa ndabantu sebuyisa kusiphala sikamama.
Unkosikazi Phindile Mkhwananzi, ikhosikazi lenduna uNgungumbane uthi uhlelo lokulima izilimo lezi luzabanceda kulandela ukuguquka komumo womkhathi elizweni.
Since sokule climate change, I think kuzasinceda since izulu selinjani selisiba lilutshwane, i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Chathiwa Sibanda, ikhosikazi lenduna uMasendu othi bazazama ukuhlanyela inyawuthi lokunye ezivandeni zabo ukwenzela ukunceda abaswelayo.
Lizasincedisa ekubani izulu nxa selinethile ukuthi silime izilimo lezi. Sizazama ukuthi sincedise ukuhlanyela ezingadini, sincedise abanye.
Unkosikazi Florence Chipala, ikhosikazi lenduna uWange uthi uhlelo lolu luzathuthukisa imuli zesigaba sakhe ngoba bavele bengelanhlanyelo.
Uzanceda kakhulu le ndaba yokuthi sizafundisa abantwana esihlezi labo kona ngale makhaya. Kuyahlupha ukuthi bethole inhlanyelo, kodwa njengoba sesinikuhlelo le kumele sibatshengise ukuthi thina njengomama siyenzani ukuze ukuthi bekhophe labo benze into ebonakalayo ukuthi bayazincedisa labantwana.
Amakhosikazi ezinduna athi bekuvele kunzima ukunceda abahluphekayo ngenxa yokuswelakala kwenhlanyelo lokunye okulinywayo. Unkosikazi Caroline Nekatambe, ikhosikazi lenduna uNekatambe uthi luzanceda okumangalisayo uhlelo lukaNkosikazi Mnangagwa.
Uhlelo lukamama luzansiza kakhulu because all along bekunzima ukuthi ingxawu yecupha esiphaleni sikababa, but kathesi njengoba sesile siphala sethu esikamama umuntu angabuya lawe esumsiza.
Isiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu siyaqala elizweni, bekukade kulesiphala senkosi kodwa lokhe ilizwe libhekane lendlala kanye lokuguquka komkhathi, induna eziningi azisela kudla eziphaleni. Unkosikazi Nangakwa uthe ngokuya kwesikhathi ngemva kokulima ukudla kwendulo kuza kuba lemincintiswano yokupheka ukudla kwesintu ukuze abantu elizweni baqakathekise ukudla kwabo okuzakhwabithwa la izethekeli zelizwe kulethe le mali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli wele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi namuhla basayinelane izivumelwano zokusebenzelana ndawonye kwamazwe omabili kunhlangothi ezigoqela olwezempilakahle, ezemfundo, ezemidlalo lezinye ezithiyeneyo. Umnangagwa ufike eMaun kwele Botswana izolo elanda umhlangano wobudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana owe-Bi-National Commission. Umhlangano wakuqala bawenzele eHarare nyakenye, njalo emhlanganweni wanamuhla bebehlaziya ukuthi izivumelwano abazilobelana kuqala zisebenza kuhle na. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Akula nto entsha kodwa okungethisa nje ukuthi kanti yena umnumzana uMnangagwa ngala yena abamanye abanye bomphathi ntambo abangahamba bekwenza, ayisiyo into engingathukumisa umongameli welizwe ukuthi ayesayinisa isivumelwano sisufike. Ula maminista ye-culture, e-economy, ngikuyenza vele ukuthi alamsebenzi awenza ekhaya, akula lutho lwenzekala ekhaya, udinga nje phongokuqeda imali yelizwe ihambahamba.
Ubungasuthiseka alubana ubelande ukuya sayina izivumelwano ezinjani?
Ama-joint commission vele ngikwawona aqondane lentuthuko yelizwe ayenziwa ngamaminista. Okwakhathesi okukhona ukuthi iZimbabwe kasila zindlu ama-factory alungisa impahla zokuthengela thungise ngaphandle kwelizwe. Kunganceda ukuthi antshi iBotswana bathengi zabo eziningi e-South Africa. Naye kuyo sivumelana sokuthi izinto imitshina yalapha vele ivuselelwe, i-industry eziqede yethu ayivuselelwe, sibe le guarantee yokuthi into esizenzayo lapha ziyathengwa eBotswana. Yikho yitho isivumela esilentito wakho, hatshi lokho kwamasiko, lokho vele ngokwamaminista, lokho akusincedi lutho. Kulabantu abaningi amaZimbabwe amaningi aseBotswana kawube lesivumelwano sokuthi banikwe ama-permits okusebenza, izimali zakhona zibhiselwe ekhaya ngapha. Ye, yikho kungasijabulisa khonokho.
Useke wasayina njalo izivumelwano esayinelana lohulumende weleChina, okuyinto eyayihlala isenziwa ngumgabe njalo besithi kulama mega deals azavuselela umnotho. Kwenzakalani kuzivumelwano zonke lezo?
Ama mega deals ayasayinwa kodwa kayasayinelwa ilizwe, ayisayinelwa amakhathela bona labano route and back okunata kuyi okutapazwa Musarara, yiyo abasayinelwa ama mega deals ngoba phela singaze sikhangelisi ukuthi kathesi into zilokhu zisupa, akutshengisi ukuthi kule mega deal yake yasayinwa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Ulife Talk namuhla sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu eCAF esokuvimba ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe isidizi kusimo esibi. ngithumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyaqhubeka isiwa imigambo yemali e-stock market emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Lokhu sokusethusa abalimali emigambo abathi iza kuwa ngamandla nxa umkhuhlane lo ungamemetheka ngamandla. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulomuntu oyedwa oselomkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe. Umuntu lo odabuka kwele Italy usesibhedlela se-Lagos. Sokudingwa bonke abantu ahlangane labo elizweni lelo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kwezemidlalo lamhlanje kulabanye abathi kumele kwakhiwe inkundla zenguqu ezintsha kulandela ukuvinjwa kwenkundla zokudlalela imidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-Confederation of African Football ethi inkundla lezi kazimelanga kazifanelanga ukusetshenziswa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla senhlanganiso yezifa uBrighton Malandule uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshezwayo akumelanga basole inhlanganiso yezifa kuphela ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilaye ukuba kulankundla kwele Zimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe lama-Warriors. Inhlanganiso yeCAF itshele inhlanganiso yezifa ensukwini ezisanda kudlula ukuba inkundla yeBarber Fields yona ubekuyiyo yodwa okwakuthiwe isesimeni esingcono okokuthi ingabe isetshenziswa ngesikhathi kusalungisiswa lokho okungalunganga layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela. UMalandile uthi inkinga ebhekane labanikazi benkundla ikhansili yedolobho lakoBulawayo yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso yeCAF abangeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla yeBarber Fields eyakhiwe ngayo.
IBarber Fields Stadium yakhiwa ngo-1957, iNational Sports Stadium yakhiwa ngo-1986, and we have not done any major renovations. Ukuthi iBarber Fields ithi get renovated to international standards, okunye is not possible.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gogoyarira uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yezifa labanikazi benkundla ababalisa amakhansili amadolobho atshiyeneyo kanye lohulumende.
Sanikezwa sibili indawo esimele sizizuthi, kodwa inkinga akusabanga nokulandelela kumbe ukuncedisana, ngoba kimi international issue is not a zifa issue or council issue. Singasebenza kuhle, ngibona ngani lokhu sinethuba njalo lokuthi amanye ama-stadiums indaba yama-grounds amatsha angiboni iphumelela, kodwa ngibona ngani ikhafu yakhona lamajabu standards, because ungagala kwamanye amazwe ama-stadiums zakho napho sebenjekebiyo kukhona kunye okungatshintshekiyo, but thina sithi ukuthi okungatshintshekiyo haya sezikwenelisa. Ngokubona kwami mina ukuthi sikwanise ukuthi singafukwanisa okufunakala lokuthi singayakhe stadium akuvumi, kodwa singahambe sedlela kwamanye amazwe khangele ukuthi sekusenze njani kanganani. Ababukeli bayaluza, ama-hotels ayaluza, kukanti singakhangela le ndawo zokudla ziyaluza.
Idolobho lakoBulawayo elithi selikhulumisana lezifa labanye ngokumele kwenziwe enkundleni eBarber Fields Stadium ukungabi lendawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kwele Zimbabwe ngoba indawo abazisebenzisayo zingekamasipala. Iqembu elaphidlikayo eliyamaZulu like laba lenhlelo zokwakha inkundla yokudlalela endaweni yeKelly Sports Club, kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluba kwaleli qembu. Iqembu le-Highlanders lona liphezu komsebenzi wokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa ukuba liyisebenzise kweminyaka elikhulu e-Highlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu lebhoso uRonald Moyo uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
Okwamanje siyahaya ama-facilities okutrainer okuletha indleko enkulu kuclub, njalo ufika limitha isikhathi esitraina ngaso ngoba nxa lingatrainedi kuma-facilities enu uyathola ukuthi i-training yangikhona iba strict ngesikhathi maybe ibe nge-1 hour, kodwa nxa sesile yethu sesakwazi ukuthi senze esikuthi thina ama-specialized training ngoba siyabe singajahanga lutho isikhathi sonke siyabe silaso, i-facility ngeyethu singayibhadaleli. Lokhu kuzayenza ukuthi even the performance ye-team i-improve ibe ngcono.
umalandule uthe inhlanganiso yekhafu ithe inhlanganiso yezifaka uzamele itsho ukuba lumdlalo wabo okumele udlalwe leqembu le-Algeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla ye-Papa Fields layo kayilunganga. Uqhubekele phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lo mdlalo uqhutshelwe kwele-South Africa ngoba iqembu lama-Warriors likusibaya sinye lamaqembu akwele Zambia kanye lasebotswana. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele amavevane acapella group. U-Ezra Jesus Banda usipha lolu daba.
Bantwana bantwana wozani ekhaya,
sesama zoni
mbisi.
Amaphimbo amnandi azwakala kahle eculwa kungela ziginqe. Namhlanje silo feature Ndebele omele iqembu eliza siphakulela ingoma zembube.
Bathi bayesaba bantwana, bathi bayesaba izilwane. Bamele impisi aphelasa. Iqembu engicula kulo liqembu okuthiwa amavevane acapella after iwhite umfolosi esasaziwa ngayo esaqala sicula kuyo sisengwana lapho besifunda khona. Iwhite umfolosi leyi liqembu elaliqalwe ngumbalisi wethu uLucius Ncube odabuka eKhezi. Kwafika isikhathi sokuthi abanye baye ngale nangale belandela imisebenzi nezinye izinto abadinga empilweni, ngase ngiqhubeka nabafowethu akade besele ngathi iqembu selizoba ngama
iqembu leli lasungulwa ngumbalisi uNcube esikolo seNgwana ePlumtree. Emva kokubona uFuture labanye bakhe bedliwe kumdlalo wenguqu basebebona ucula kuyinto engcono kulokudlala ibhola. Amalunga aleli qembu wona adabuka ngayo.
Buya ePlumtree lapho iqembu eladabuka khona Godini endaweni yaseSigodini. Nizoba namalunga abuya eLupane, kuna Silinganiso Ndlovu onguye obuya eSigodini, nizoba noLucky Moyo obuya ePlumtree, noSam Jelinkosi Nkomo nayo ebuya ePlumtree, nino Emmanuel Mabaye Ndlovu obuya ePlumtree, nizoba noMbonisi Mbila Mhlanga obuya ePlumtree, inejaha elithiwa ngumloyisi wampofu nayo obuya ePlumtree, bese ngiba nolu nababuya eLupane ababili uEzekiel Mafohla Ncube nomusa wenkosi Chasokela Maseko.
Juliet Hikochias.
Juliet Hikochias.
How nice.
How nice you are.
Leli qembu lithi lanikezwa umdlali lawo ucula liqembu lesicathamiya elidumileyo eleLady Smith Black Mambazo elasungulwa umuyi uJoseph Shabalala osanda kubhubha.
Ikochias
Juliet Ikochias.
How nice
you are.
Ukudlula emhlabeni kukababa uJoseph Shabalala kusithintile kakhulu siliqembu lamavevane, kodwa sabuya nathi sajoyina umhlaba wonke senza okuthiwa yikuselebrate impilo yakhe, ngoba kithi wenzile umahluko omkhulu kakhulu. Sifunde ukuthi umuntu angaphila ngomculo ngaphandle kweminye imisebenzi esiyibonayo.
I love you my darling, always I will love you.
Isikhathi silomona bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalandeli lokuthi bangaxhumana lani njani.
Page lethu eleku Facebook kulapho esactive khona kakhulu.
I love you my sister, remember me. I love you my...
Ungasecha amavevane acapella uzasithola lapho. Kulapho ke engiqinisekileyo ukuthi zonke izinhlelo zethu sijwayele ukuthi sizibeke lapho, noma sizaba ne-tour, noma sizoyenza i-album, noma sizoba ne-show, sifaka khona lapho ku Facebook.
Hello brothers and sisters. Hello.
Kwanele mthakazo mohle, siyabonga Oliver Lelisayo ngontungamili inkomo. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.